sokuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Siyahlangana kweza kusihlwa mthwakazi ngomgqibelo mhlaka 26 kuLwezi 2022. Igama lami nguNtungamile Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje.
Abantwana labancane bakhangele bobabili abantwana abancane kakhulu. Emthethweni laye ujaha lowo kuzaba nzima ukuthi amapolisa NPA, which is the National Prosecuting Authority, bambophe effectively.
Amapolisa athi ucwaningo lwe-DNA soluveze ukuthi uyise wengane yomntwana oleminyaka yokuzalwa isishiyangalolunye 9. Obelethe kunsukwana ezedluleyo laye ngumntwana ongumzawa wakhe kamabeletha oleminyaka elithumi lantathu 13.
Ulale singene lezindlini esiqoqodeni ekivula. Lale malangeni urephu gogo lapho. Kule ngqamu, kule bhemba, kule soka, njalo lomkhonto futhi ahambe uthwele.
Izakhamizi zeGwanda zithi azisabuquthi ngenxa kabhinya osehluphile odwengule ugogo leminyaka engamathumi ayisishiyangalombili lantathu 83. Kuhlelo abaculi bethu silobe kuthemba Ngwenya ehamba leqembu lakhe le Ingwenya Family Brothers. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Imihlolo batayi. Amapolisa athi ucwaningo lwesayensi olwaziwa ngokuthi iDNA ngesiNgisi soluveze ukuthi uyise wengane yomntwana oleminyaka yokuzalwa eyisishiyagalolunye 9 obelethe kunsukwana ezedluleyo ngumntwana laye ongumzawa wakhe kamabeletha oleminyaka elishumi lantathu 13. UZulu usele ekhuza umhlola namuhla ngemva kokwethulwa kwalumbiko isikhulumeli samapholisa umnumzana Paul Nyathi. UNyathi uthe uphenyo lolu lwenziwe zingcwethi eNational University of Science and Technology iNasti koBulawayo. UNyathi uthe njalo umabeletha lomzawa wakhe owamdlwengulayo lo bazathola ukuxwayiswa kumbe i-counseling kugatsha lwamapholisa olwe-Police Victim Friendly Unit ngalesi sika. Uthe njalo amapholisa asesebenza lezinye ingatsha zikahulumende ekuxazululeni linkemenkeme. Abantwana laba ngabetsholotsho njalo lo owesifazana ubelethele koBulawayo. Kambe phansi komthetho luphathwa njani udaba olunje njengoba umsolwa laye engumntwana? Sixoxele gqwetha umnumzana Ngqobani Sithole.
Kuyadanisa ukuthi into enjalo iyenzakala. Abantwana laba bancane bakhangele bobabili abantwana abancane kakhulu. Emthethweni laye ujaha lowo kuzaba nzima ukuthi amapholisa NPA, which is the National Prosecuting Authority, bambophe effectively ngoba kakafikisa iminyaka engu-18. So into nje ezenzakale ebantwaneni. Kuyadanisa ukuthi kungenzakala esigesi njalo esigcibeni abadala behluleka ukuthi bakubone.
Athi wona amapholisa abantwana laba sebethola loku kuthiwa yi-appropriate counseling ku-Police Victim Friendly Unit. Lokho kusho yini ukuthi amapholisa angakwenza ikuxwayisa nje abantwana laba?
When we're looking at counseling now, I don't know whether a police victim friendly unit is capable of doing it. Kumbe ingakwanisa ukuthi nayo incediswe ngabanye abantu abalehlazela kukhonokho ngoba I think there are other organizations that can assist. We don't want to confine it within the police as it were. Kodwa yibo kungayenzakala kuphela Other than that, it's very difficult to come up with a proper sanction. It's very difficult.
Zimbabwe ikweta akula lokho okuthiwa ngama juvenile prisons yini okokuthi lanxa umntwana emncane kodwa engenza isiga esinjalo uyangena ejele etheswe isigwebo esimfanele.
Well, into engayenzakala ukuthi a convict abe le suspended sentence. That's the only thing that can only happen. But remember, the mischief is to rehabilitate abantwana. Right. In this instance, we wouldn't want to reduce umfana lo to a criminal. Otherwise, he becomes a hardened criminal. This is not an issue where we rape as it were. Fine, law 9 years could not have consented to sex anyway. But abantwana bagangileyo.
Umnumzana Ngqobani sithole ligwetha sixoxelaye ekobulawayo. Izakhamizi zeGwanda phansi kwenduna uNhlamba zithi sezihlalela evalweni ngenxa kabhinya osethwalise abesifazana bakulindawo amagabha avuzayo. Neviki edluleyo esigabeni sesifanjani eNtephe lubhinya uvikwa edlengule ugogo oleminyaka yokuzalwa engamashumi ayisishiyangalombili lantathu 83 kuthi kunyanga edluleyo kubanjwe njalo omunye umama emawane. UAlbert Ncube usipha lolu daba.
Omama ezikhophe labo abangathanda ukuqanjwa ngamabizo funa lubhinga abalanda emakhaya abo dadaba sabukuthi ubuthongo ngoba besesaba ukudlwengulwa lubhinga uhamba ehlome ngezikhali njalo biwe ezalwa esigodini kodwa uhlala emawane njalo igama lakhe ngukondani. Nangomunye wabahlali beNtephe kodwa usehlalele evalweni.
Abantwana sebehamba nzima esikolo ngoba nxa bethi baye esikolo ubona ngabantwana besikolo kakhulu. Ulale singenele ezindlini esiqoqodeni ethi vula lale emalangeni urephe ugogo lapho ule ngqamu ule bhemba ule hlovu njalo lo mkhonto futhi ahambe uthese.
Esinye njalo isakhamuzi udaba senelisi lokuya emasimini ukuyalima ngoba besesaba.
Besicela amapholisa bakithi basincedise thina bantu. Eceleni labantu abangomama la amankazana mina lama bantwana sengathi ngcono esikolo lingayo.
Amazwi la agcizelele ngomunye njalo umama wesigaba seNtephe.
Khona ukulala ekhaya kasilali nxa ubaba bengekho siyahamba siye kumamazwi la siyebuthi khaya kwesilale khonapho inje ngakhunkhothe kuphela ebusuku sokumele sivuke sine silathi sithithikayo.
Ukhansila walindawo umnumzana Miklas Ndlovu uthi izehlakalo zokudlongulwa kwabomama ziyadanisa kodwa ukhona osebanjiwe.
Kwathi ngenyanga ezizile eziphelileyo omunye ubhinya wabamba omunye umama emawani laphana. Uyadingwa lo bhinya kabonakali angikwazi lokuthi uhamba njani. So kulomunye lobamba ugogo kuthangethange lapha lo abafana sebembambile. Ngikhuluma ngisenze nje amapholisa asebelayo khanya futhi uyahlobana lo gogo lo ngumntwana omne wabo kagogwena lo okudlwengulwe kathesi umfana omncane sibili.
Umnumzana Arabile Mathe ongumgcini sihlalo wenhlanganiso yezakhamizi zeNtephe uthi izidakamizwa lamaphilisi asetshenziswa ngabatha kulezi nsuku yiwo abafuqa ukuthi badlwengule
abantu abatsha batholakala bebo bephambili. La maphilisi la akhona lawa athengisayo la ukuthi abe nevitikazi labo lichise kakhulu mhlawumbe inciko kwenzakalayo.
Umqondisi wenhlanganiso emela amalungelo abomama lamantombazana e-Human Development Association of Zimbabwe unkosikazi Sethekeli Chabangu uthi bakhathazekile ngokuhlukuluzwa kwabesifazane.
Sithi phansi ngokuhlukunyezwa kwabantu abangomama, no to gender based violence.
Osaphethe isihlalo sesikhulumeli samapholisa ezansi emandebeleni umnumzana Thulani Moyo ubengakaphendula imibuzo esimthumele yona ngalolu daba ngesikhathi sisiye emoyeni. Ukudlongulwa kwabomama laba kuze ngesikhathi kusungulwe umkhankaso izolo wokulwisana lodlame oluqondiswe kubomama lamantombazana on 16 days of activism against gender based violence. Ngimele umsakazo weStudio 7 ngisemajawundini eNtephe ngu-Albert Ncube.
Direct from Washington.
Soku isikhathi sohlelo lwabesifazana.
Siyalamukela kwezipathelane labesifazana lilami uzithandekile Mhlanga. Nansi ingxoxo esiliphathele yona namhlanje.
Ngiyabonga ukwamukeleka nokuphiwa ithuba lokuxoxa ngabomama lenhlelo esizenzayo ku-Freedom Alliance. Ngingu-Beauty Nilofu, u-Deputy National Chairperson we-Freedom Alliance. Ngibuye ngibe lilunga lokugatsha labomama be-Freedom Alliance ethiwa Inkonjane Zesizwe. Ngangiqale ngokuchaza ukuthi i-Freedom Alliance iyananzelela kakhulu ukuthi omama abancindezelekile empilweni, kwezomkhonomi, kwezombusazwe, kwezokuhlalisana, njalo bayasilela kakhulu ezikhundleni lendaweni eziningi lapho okuthathwa khona izinqumo lezi zindawo sezathathwa kakhulu zaba ngezabobaba. I-Freedom Alliance ihlose ukuguqula konke lokhu. Imidlela emingayo i-structure sayo ivele ukuveze lokho ngoba phezulu le silabo abaholi bethu abangomama. Silabo Deputy National Leader ababili, u-Miss Prezia Ngulube lo Mrs. Senzeni Mpofu. Sibe lo Treasurer General ongumama uNomathemba Ndebele. Inhloso kuyikuthi omama ababe sezingeni lokwenza izinqumo abaphathe phezulu njengabo baba ngoba labo belingana labo baba, njalo imibono yabo iqakathekile kakhulu ekuphatheni yonke nje into ephathelane lelizwe.
Yiziphi inhlelo eliziqhubayo ezokuthuthukisa abesifazana lamantombazana, njalo liyenelisa yini ukufeza injongo yaso?
Langena bekabanzi kunhlelo ezenziwa kuhofisi lami lika Deputy National Chairperson, lapho engisebenza khona labo mama lamantombazana emaphandleni kanye lasemadolobheni, bazibiza ngokuthi zimbokodo. Inhlelo zethu zigoqela ukuphakamisa umntwana oyintombazana lokumkhipha kukho konke okumnyathezelayo. Siqala labo besakhula, sisenzela phela ukuthi bahle bazi, bekhule besazi ukuthi amalungelo abo yiwapi, bakwazi njalo ukuthatha izinqumo ngempilo zabo, njalo bakwazi ukukhokhela kusukela besafunda ezikoleni emfundweni yangaphansi besiya kuyaphezulu kuze kufike lapho abangabamba khona kwezombusazwe. Sibe sesigxila ke nakulabo abangama youth abasakhulayo ontanga, sisuke lapho sithove siye kubomama asebekhulile ngoba sifuna wonke umama azi amalungelo akhe, njalo asebenzise zonke iziphiwo alazo ukuzithuthukisa yena, imuli yakhe, isiqinti sakhe, isigaba sakhe kanye lelizwe lakhe nje jikelele. Ikakhulu emangweni lo esisebenzela kuwo kwele Mathebele Land lase Midlands, sikhangelele ukuthi ma sikhula sifinyelele bonke nje omama kundawana zelizwe. Siqala labo besesebatsha besasesesikolweni, silabo abatsha abasafundayo, abanye ngase besemakolishini, abanye abasemayunivesithi, abanye ngase baqeda izifundo zabo njalo bezisebenzela bengosomabhizimusi. Bonke labo sisebenza labo basuka ke asebesebenza asebekhulile babe yibo abancedisa abasakhulayo.
Liphathisa ingqenguphi owesifazane kumbe abakubandlaleni kuphela ele-Freedom Alliance?
Hayi chicha, ungaluthola usizo so long uhlala esigabeni lapho esisebenzela khona. Akumelanga ukuthi ube ngomunye wethu ukuze uthole usizo. Sisebenza labantu bonke abama-background achiyeneyo. Kodwa ma ungowethu uphila lathi, uzohlala usazi kakhulu ngenhlelo esilazo njengoba sixoxisana labantu abangamalunga ethu nsuku zonke. So kulama advantages kodwa ngaza ke ngithi thina kusamele ukuthi uphoqeke ube ngumunye wethu ukuthi wena uze uzuze usizo. Lo ngukosazana Beauty Ndlovu, umsekeli kamgcinisihlalo webandla le-Freedom Alliance, asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo. Lizwe ukuthi siliphatheleni uhlelo oluphathelane labesifazane. Linami uSithandekile Mhlanga, ngikhonapha e-Washington DC.
Siyabonga Sithandekile. Siye kuhlelo liphuma lendaba.
Lingali tshona njani sibukandaba siyadibana kuhlelo liphuma lendaba litshone lendaba. Igama lami nguChris Gande. Lamhlanje sixoxa lomnumzana Greta Vodloza Smanda, ingcwethi kwezamasiko. Sihlaziya udaba olufanayo. Okwakuqala ngiyakwamukela kuhlelo.
Baba Gande, sabona ngisho labalaleli bakho, ngithi salubonani.
Ungasitshela ukuthi ngokubona kwakho kuyini okungaba kusenzakala ukuthi sibone abantwana abancane kangaka sekuthiwa bazithwele?
Lichilo leli baba Gande lesizwe sonke, kungumnyama omkhulu lo owembese isizwe, ngoba phakathi kwesizwe sethu sihlezi kuhle, hayi bekungenzakali lokho. Amalungelo engani abehlonishwa kakhulu, ikakhulu amalungelo amantombazana abehlonishwa kakhulu. Lokhu sokuliyeza elimnyama eselehlele isizwe, okudingakala ukuthi ngesintu sakithi sibili kubonakala ukuthi kuyini okungabe kusenza ukuthi siwelwe ngamashwa anje. Ngoba kimi ilishwa leli kanye kanye umnyama oyehlela isizwe, ngoba ungabona abantu abadala sebengasahloni, hayi lokhu kuyazila. Njalo nje sokutshengisa ukuthi abantu sebebanjwe ngumoya ongasalunganga, osudinga ukuthi esizweni ngabe sihlezi kuhle ngesikhathi sakhona, hayi bekuzanuwa sibili. Kubonakala ukuthi kanti kuyini okungene emakhaya, okungena emakhaya.
Zona izigwebo ezifakelwa abantu abadlilwe ngula abantwana abancane kangaka, ubona ngani kumele zikhuphuke yini?
Ye, kuyadingeka kakhulu ukuthi izigwebo zalezi izigwegwe ezikhangelisiswe sibili kakhulu, ubonakala ukuthi khona lo muntu angathola iyiphi indlela ezakwenza ukuthi labo abangabe belengqondo efanayo bangakuphindi futhi. Ngoba lo vele okwenzile yena ngwana akumelanga ukuthi vele abuye alethwe futhi emphakathini. Kumele ukuthi abe yisifundo, ahambe kokuphela, bafunde isifundo sokuthi akwenziwa lokho ukuze kube lokuhlaliseka emphakathini. Uhluvele nje ube kwazi ukuthi awuseyikuphenduka futhi kumphakathi, awuseyikuphenduka futhi esigodini nasezintini.
Abanye bathi kungaba kuyimithi ebangela ukuthi abantu beselisa benze isihluku esingaka. Uyavumelana yini lakho lokho?
Yebo, ngiyavumelana lakho kakhulu lokho kulabo bathi khona bona imithi, ngoba abantu bakithi sebacabanga ukuthi khona ukuphila ukuthi unothile. Kanti-ke abantu baphila enothile enganothanga, ngoba yena uNkulunkulu laye futhi wakudala ngendlela yokuthi abantu laba kumele ukuthi baphilisane. Laba abanganothanga balazo laba izinto abenelisa ukuzenza ezingenelisa ukwenziwa yilaba abanothileyo. Pho-ke umoya onjalo ukuthi khona wena uhambe uyedinga umuthi wokuthi uzuyebamba umntana wakho, umbone ngani into embi kakhulu, umuthi omubi kakhulu lo.
Okokugcina, ungavalelisa abalaleli?
Ngivalelisa abalaleli ngisithi bantu bakithi, isintu sakithi besihlanzekile kakhulu. Bantu bakithi ngabe singabuyela ebuntwini bethu. Isicelo sami esikhulu leso, sihloniphe abantwa bethu, sihloniphe abazukulu bethu, sihloniphe odadewethu, sihloniphe omkethu, sihloniphe nje wonke umuntu esiphila laye. Isicelo sami leso engingasitsho, isho ukuthi abantu bakithi kasibuyeleni kunhlonipho yethu, sibuyeleni silweni lezigangi lezi ezikhona. Abantu bangafihli ukuthi lapho sokulesigangi, ngoba kathesi ngiyakuzwa, ngiyakubona abantu bayafihla fihla bebona ukuthi lapha sokulokuganga okuthile babe sebefihla sibe sithi bona bona enqenyela umuntu lo sesizambophisa hayi lo muntu uvele kaphume phakathi nabo umphakathi umphakathi asozuyekele lihlupheka ngoba kunengi lana elivelele lakho labo esingabathi bahlupheka kunenga balakho okungancedisa labo abathi banothi ngiyabonga balaleli ngiyabonga futhi lo mhlazo kwestudio 7
lo ke bekungumnumzana Greta Vodloza Sibanda ingcwethi kwezamasiko ebesixoxa naye kuhlelo liphuma lendaba lithone lendaba igama nguChris Gande asidibaneni njalo ngeviki ezayo lilayo.
Sibonge ke ijahe elidala uChris Gande ngohlelo liphuma lendaba. Iyaqhubeka imidlalo yomncintiswano weFIFA Soccer World Cup kwele Qatar. Emdlalweni wesibaya sika Group D odlalwe namhla ekuseni eAustralia linqobe eTunisia nge-1-0. Ku Group C iPoland ishaye iSaudi Arabia nge-2-0. Emdlalweni osaqhubeka osusalelwe nje yimizuzu eyisithupha ukuthi ufike komlindi yacina iFrance ikhokhela iDenmark nge-2-1. Abahlohlele iFrance nguKylian Mbappe ngoqale uhlohla iDenmark yaphendula kwahloyahlohlelwa nguChristensen wasephendula ke kathesi kumzuzu embalwa esanda kwedlula uKylian Mbappe yaba yi-2-1. Izolo emdlalweni oqhutshwe ntambama iNgilandi leMelika zibe ngutshikilobhanqa 0-0. Emdlalweni olandelayo ozadlalwa ngehola lesibili khonapha ngesikhathi sakhonapha eMelika iArgentina iza nqikilana leMexico. Mexico siziphethe ngohlelo abaculi bethu. Lamhlanje silomhlabeleli weRumba ubekuthemba Ngwenya ehamba leqembu lakhe leIngwenya Family Brothers bephethe idlalati labo elitsha.
Ukuqala ngizothanda ukubonga kubaphathi beStudio 7 ngibingelela kubalaleli bonke beStudio 7 ngokuzala ngizalele enkayi esigabeni saseForest kodwa ngikhulele ePlumtree esigabeni saseMakumbi ngikhulisa isalukazi engizothanda ukusibonga kakhulu ngiyazi yasithanda iStudio 7 unashona ngiyazi njengamanje ulalele ngisithi inkosi ngicela ngigcineke na ngithanda kakhulu emculweni ngiqale ngo-2005 lapho engiqale khona ngingaphansi kweqembu leCrash kubasangela sithola utho kwenshaba kuthe ngo-2010 ngabuyalala eGoli. Ngo-2011 ngavulela micembu elithi lona iNgwenya Family Brothers.
Leli lidlalade labo lesine kanti lilesihloko esithi lingivumeleni. Amanye amadlalade abo abalisa elithi kanti banjani bakhala kabuhlungu kanye lelithi abavume lapho iqembu leIngwenya Family Brothers elaxasana khona labafana bemalaba Shining Stars. Abanga ungathanda ukuthenga umculo wenu kumbe ukuxhumana lani balithola njani?
Bengasithola kulezi number ngeza South Africa siseGoli. Inumber zami zithi zona 073 9400 617. Ngezami lezo sesithi ezomfowethu engisebenza naye ngoba si-2 kule ndima le esibambiseneyo. Igama lakhe nguWeli Mnqabelo Mlalazi. Zithi zona 063 508 3890. Nazo futhi ngezase South Africa. Kanti nakuFacebook futhi sikhona, ma ungacheck ukuthi Ngwenya Family Brothers uyalithola iqembu lethu. Nakuyoutube zikhona ingoma zethu njalo, futhi abafisa ukudownload bangangena kuyoutube bakwazi ukudownload bezithole.
Abalandeli-ke ubatshiyela waphamasi?
Engakusho ukuthi ngizothanda ukubonga kakhulu kubalandeli ngesapoti abasinikeza yona. Ngisithi abaqhubeke njalo beze bengakhathali, nathi sizoqhubeka njalo sibenzela okuhle, sibanikeza amanye amadalati. Siyabonga kakhulu.
Kamnandi lapho ubekuthemba Ngwenya leqembu lakhe le Ingwenya Family Brothers. Besigqibela uhlelo lwethu. Usupheleleke umdlalo weFrance leDenmark inqobile, iFrance winile 2-1. Siziphethe ngebezihamba phambili. Amapolisa athi ucwaningo lweDNA soluveze ukuthi uyise wengane yomntwana leminyaka yokuzalwa engama eyisishiyagalolunye 9 obeletha kunsukwana ezedluleyo laye ngumntwana ongumzawakhe kamabeletha oleminyaka elishumi lantathu 13. Izakhamizi zeGwanda zithi sezihlalela evalweni ngenxa kabhinya osehluphile. Kwanele Mthwakazi, olivalelisayo ngontungamili inkomo.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.